organizer ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokuthintela olukhona olwamiswayo ngamapolisa mhlaka 16 lapho ke abathi bambize bafuna ukumbuza ke ukubana okwayenzakalayo eHarare abantu okufanele bethengisele but kodwa bona amapolisa bengasakuvumelanga. So njengoba kunguye owayibhale incwadi eyeku-aplaya ukubana njengebandla le-Movement for Democratic Justice ethengisela mhlaka 16 eHarare.
Kodwa angithi bakuvimba ukutshengisela lokho.
Ye, lo ukutshengisa lokho wakuvimba ukuwenza khona kube luhlupho okungazwisiseki njalo kubana ke wena nxa bemnxusa besithi bafuna ukuthi eboshwe mayelana nokuthi wayefuna ukuthi kuthekisile bona bathi abanabantu amapolisa angabuya ukuzolinda kuhamba labatshengiselayo abala-man power kodwa bona babekwanisa ukuthi abantu bonke ababengena etawuni bebafi. Yikho abakuthi uChibaya kwebe kuyiqala lakhe.
NguChibaya yedwa obotshiweyo abekho abanye?
Hayi, abanye ababotshiweyo aba-ke ababotshwe kudala uFred Mkhono laboPromise Mkhwanazi. And okwenzakalayo ukuthi abaningi ababotshwa sebevakatshele ezindlini ebusuku bebanjwa